So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 Ncwabakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo.
Lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu-PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalichumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela esigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196. Asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961. Ummeli we Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungameli Nkomo we Studio 7 ukuthi okwenza iCovid-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa khonapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende ukuthi khona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho khonapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele, uye empari laphayana kugcwele. Abanye abantu ngabakathathi umkhuhlane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala. Kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufika abantu ababili ngangawo umkhuhlane wona lo. Uyabona abantu bebuya emfeni kwaphayana bebingelela labesezani bayabezifupha ukufaka amamaski lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka abamaski bayalahlela kachana. So into ezisubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma senze nje ku parliament kuba nje abantu abaningi kakhulu e parliament uminister uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi kona nxa tatu amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale lephalamende kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokho kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona lindaba yezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la amanyathelo. Ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuparliament sathi hey kuma kwethina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba abasikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa khona hayi sizalitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlane lokho ubulala abantu. So siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangacinceda kumbe ngama-sanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalana siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouth Atone edalele ePhalamende ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedinsingo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo. Kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana. Kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni. Kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusiloqiniso.
Bona labo bantu yibo okuthiwa kona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwazi sonke siphansi kwomkhuhlane lowo umvalele endlini COVID-19 owenza ubana singakwanisa ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells awe-party nokukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abaningi kakhulu. Ngakho ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salwisana lo mkhuhlane lo we-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-districts.
Akula yini kukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khonapho kobulawayo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abashoneni kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khona le esishoneni asevele sibe yakhele ngapha abanye sebe recycled kubontaba zinduna kubonya amandlovu kubo bubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana be khala. Ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njengoba ngitshilo lay interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma DCCs ngemuva le. Ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osequqase ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kushiwo ke wona hayi sokukhethwa ke iprovinsi egcweleyo. Lapho ke yikho lapho kuzobuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda, sikhangela ngokuthi wona umuntu lo ngumntwana womhlangano na njalo ube semhlanganweni okwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaqotshwa edalele ePhalamende. Inhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi umkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele ePhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki ababe phethelezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance isikhulumeli se MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni usandatshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngazo okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile emhlanga we Studio 7 ayiqhubhe lomnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo
namhlanje bekuyisiphithiphithi ehofisini yethu kobulawayo abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzobuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliament abantu labacela bonke ukuthi bancediswe amagweda ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli bona abantu labathi no bona abazange bevotele umama Makhuphe bavotela uChamisa labantu abasekelu uChamisa kunjalo ke kuthi ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bibe ngabantu abasekelu uNomzana uChamisa sisuke saba le lodubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singagcina sesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi so sibacebisile ukuthi hayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni iZimbabwe kulezi nsuku siyigena ngenxa yokuthi sibuswa abantu abalenhliziyo empi abantu abangelazwelo abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza
nibone nganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho idolobheni lakobulawayo lakwezinye izigaba zemathebeleleni
hhayi emathebeleleni azikhangeleli ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu abantu bezana abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhangeleli ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo asikhangeleli ukuthi abantu okwanamhlanje abantu abasekela ubaba uNomzana uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakukulwiwa uthi yena kwakuyisivi wonxa ekufaka ngesingisi usithi ukuthi phela omama babegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa angithi abantwana ababe echaya izingiga bebulawa zingiga omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa kambe shiwa bakhona bangalandela abantu abanjeyana nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumente angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu p f hhayi lokho asikukhangeleli kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela loku kuyatholakala kodwa akuvamanga
lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Did you see me? Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luzakwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla lezanu PF lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani bantu bakwa-Studio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale out ama-message ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besupporta umnangakho i-problem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU-PF ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela iZANU-PF iphume yonke. Ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokhu esihlezi ubumakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi kata sihambe. Waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa, asilabo baba, asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni. So yena uzayenzani kahambe nelungisa thina sikwanise.
Bonani bantu bakwa-Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngu-Welcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholocho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto e-right ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele asulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini, siyehlala ngaphi. Asisakwazi ngoba lapha lakho esifalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle. So kuba nzima impilo, so gcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi, uzalwa kuphi, kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakwa-Studio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa hayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga imali kamdudu.
Salibonani ngapho ku-Studio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila, ngilapha esabeleni sasemfuza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela ePhalamende. Kambe shuwa uMakhube engahamba ePhalamende ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamenti ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa i-term yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munjura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele i-politics yabo, i-career yabo ku-politics sihle yacina khona. So kuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuye bebuyele. I bet my last cent vela kula mntu yabuye wine o-MDCT futhi.
Sarbonan, 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 Gosaba, Zinjan, Injan, Tinas, Yapil, Zapil. Kaseka, Vido, whatever from Nangako and Winsan, Nangako, whatever Winsan, Uzamuenzan, Espola Lilis. Now we are so Kalapis Salvin, Naked Uruke Pizza Potapot. Abantu ngabangawuthandi vela bawuthandi ngeke kuze kutshintshe. Ngeke kuze kutshintshe, uyabulala abantu ngombulali, ngamasela, ngababulali ngamasela. ejeri ngathi yakhangela ugcile bona abantu bezana wodwa abantu be-MDC abezana kula ngithiwana kanjani esibulaleli ilizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungathi wayenza ipasipoti yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izani yona ngwayo ihambe isuke yona izani ungwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazani ngikhuluma le messaging la Botswana kwele Botswana yabonga basakazi
njani basakazi be-Studio 7 siyacela kubana lisifakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu ngathi sibe sisizwa ngomkhathi kweza silungiselele ngesikhathi esiyiso njike ngemahlasela isimbingele unamafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe njike ngemahlasela south imbingelele uRosetta unasiqe kuna phana ngijike ngikhangele eSt Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetani uProfessor ngithi philani lisigcine ngeCOVID-19 izalithatha amalinga langqondo uwayawaya kusebenza hlala ndawonye ube ngohlanzekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhite endunele
salukonane olibingelelayo ngodelight sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele ku-Studio 7 kakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo ngisithi siyabonga kakhulu ngohlelo luka-Studio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngo-Studio 7 ngiyabonga
Sanibonani bantu bagidile njani ngezindawo. Hayi siyabona lo mbuso kwamnangagwa lo oyangisayo lo. Yazi umnangagwa basiyangisisa emazweni. Hayi bayasiyangisisa. Labo bantu abangafundanga lapho. Kambe ilizwe angeke ulibuze ngokubupha abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu. Into ezo umnangagwa lihlazo leli. Yazi umnangagwa basiyangisisa ngabantu. Ende indawo yonke nje. Kuyona abantu bangaphandle kukhulunywa ngathi. Sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwe ngamasela lawo umnangagwa abaluthi ilizwe. Ayikho into futhi abantu abakhuluma ngakho. Nakuthi abantu bangaphandle kuthothi. Ende into ebuhlungu amapolisa ahlukumeza abantu. Abantu abaza ukubabonisa ukuthi into eyizwe yiZNPF kayikho right. Angeke uvumele umuntu ukuthi atshontshe. Ngeke uvumele ukuthi umuntu arepe umfazi. Ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu. Ende umnangagwa baza ngesitayela sakudala esempi. Sesala aba into abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu. Yinto abayenzayo phela manje. Kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi. Uthumba umfazi. Ayi mara umnangagwa bayangisa manje iZNPF. Ayike izinuka amakopa izibone ukuthi isikhathi sesihambile se-new generation. Cabanga sizalelwe edubeni zakhulela khona sesise saguga sikugile ehluphekeni. Sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho. Okumele ukuthi kube ngayo abangi basesikolo manje. Bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnangagwa lakuthi kwenza lalo mama lo bambiza bathi engikhohlwa igama lakhe. Umuntu kwamuthwanga lo. Bethathe bayefake eklasini kufunde konke lokhu. Akulanto abayaziyo laba bantu. Kanti awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le.
Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Izolo izikhulumi zethu le amazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa umnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lowake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamaDemocrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump, Melania Trump, lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe omnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana baka Trump uTiffany lo Eric lumbuthano uzaqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo nxa ngikhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama Democrats ngeconvention yabo. Umehluko omkhulu yikuthi asizwanga lutho okutsha okungaguqula inhliziyo zabantu kumbe ingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza abantu bangikhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngimana ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga besiya phambili ukuthi sebezibona belomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-Democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama-Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama-Democrats abazikhulumileyo kumbe ukuthi uBiden loHarris nxa bethe sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden loHarris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki edluleyo kuyini umehluko owubonayo?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngiza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba le ndlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela ku-Trump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi uTrump is different kodwa oGeorge Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba i-Democratic i-Republican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakho ukuthi baze kukhuluma. Kukhanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi baze kukhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kwele Melika. Ibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.